So we see card descender ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-17 Nhlolanja 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi umkhakha we-COVID-19 ololaka oqhamuke kwele-South Africa yiwo osuhlasele isilinganiso sabantu abangamachumi ayisithupha lanye ekhulwini 61% eZimbabwe.
Akusimangalisi lakancane esikhala ngakho yikuthi befanele ukuthi ngabe wakhuluma vele kuseselesikhathi.
Ugatsha lwezempilakahle luthi inani lababulawa ligciwane le-coronavirus lokhu lisehla. Izolo khona bane nje kuphela babulewe ngumkhuhlane we-COVID-19.
Kuhambelana ngemithetho ukuthi khona ngomthetho uphela sebefakile. Ukwenzela ukuthi khona sekwazi ukuthi khona into leyo esiyenzayo kayisoze ifake abantu engozini.
Intengo yempahla ezitolo isikhuphuka ngesiqubu njalo ngemva kokuma ndawonye ngenyanga ezedluleyo.
Lokhu sekusethusile kakhulu thina abantu beZimbabwe, njalo angikwazi ukuthi kumbe ikwehluleka kumbe ukwenzani.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uthi umkhakha we-COVID-19 oqhamuke kwele-South Africa kunyanga isanda kwedlula yiwo osuhlasele isilinganiso sabantu abangamachumi ayisithupha lanye ekhulwini 61% eZimbabwe. Lokhu kwaziswe ngumphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa izolo. Umkhakha lo usabalala ngolaka wedlula oqale ukufika elizweni. Umtswangwa uthi lokhu yikho okwenze umongameli Emmerson Mnangagwa wangavuli imingcele yelizwe egoqela owe-Beit Bridge lanxa ele South Africa selivule kucele lawo. Ukuhlaziya lolu daba ngutungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso elimukisa uZulu ngegciwane le-coronavirus e-Citizens COVID-19 Monitor, umnumzana Efidlela Ncube.
Into ebigatshangelwa kakhulu zengcwethi laye uZulu jikelele ukuthi ukugula lokho isifo lesi sese-South Africa i-variant kumbe ngathi uhlobo lwe-COVID-19 olumemetheka kakhulu oluse South Africa ukuthi ngabe seluchaphele ngapha ngakwele Zimbabwe. Ngakho ke ukuthi uhulumende athi sekunjalo akusimangalisi lakancane esikhala ngakho yikuthi befanele ukuthi ngabe wakhuluma vele kuseselesikhathi. Abantu bebebuza njalo nje ukuthi kanti welapha luphi uhlobo lwakhona, iluphi esizivikela kilo singatshelwanga ukuthi iluphi. Ngakho ke lokho kakusimangalisi akukhulumileyo. Indlela elula yokuthi abantu bazivikele yikubapha ulwazi hayi ukuthi ulufihle.
Njengoba igciwane la kwele South Africa leli seligcwele eZimbabwe, singathi uMongameli Mnangagwa wenze kuhle yini ngokungavuli imingcele yelizwe ikakhulu we-Beit Bridge?
Ukuvalwa kweborder akutsho ukuthi igciwane ngeke lingene lifinyelele kwelaseZimbabwe, ngokuba vele lingenile ivaliwe iborder lagcwala yonke indawo. Ngakho kokuyivala ikuchitha isikhathi, kumele ivulwe leborder, kumele ikakhulu yona iBeit Bridge, ngokuba kulapho okulokudla khona, kulapho kuvela khona ukudla kwabantu kakhulu abamabhizinisi abancane. Kumele ezomnotho ziqine, abantu bangavaleleka eZimbabwe bengela kudla bazaphila njani? Kuzadilika yonke into. Abantu vele bayachapha laleli gciwane emanzini, kuyavuza vele ibhoda yethu. Ngakho kuvala sikho kuhlakanipha, kudingeka ukuthi abantu bafundiswe, bacetshiswe, baziphathe ngendlela efaneleyo ukuze bavikeleke. Ibhoda yona ngokwayo ukuyivala, ungaze uyivalele kwaphakade, akulalutho engaluvimbela. Kuyavuza kwezinye indawo, lingenile vele igciwane njengoba sibonile, lingena ligcwala yonke indawo lanxa ibhodi bivaliwe.
Uhulumende uthi uzaqala ukuhlaba abantu ngolwesine kuleviki, kuyini ongakukhuthaza?
Singakukhuthaza ukuthi abantu kabamukele ukuhlatshwa bonke jikelele abantu asamukeleni ukuhlatshwa umjovo lo ingathi ijekiseni le iyabifana lalezi ezinye esike sazithola njengoba sesingaka nje sidlule ekuhlatshweni obcg abendingindi okwalokhu lalokhiyano polio konke lokho kuyindlela yokuvikela kanti ke uhulumende into eqakathekileyo ukuthi angabandlulu labantu alandele umthetho nje obunjalo angaqali ukuthi ahlabe abantu bezani PF athi abantu abanye ngaphandle ahlabe wonke umuntu ngendlela edingakalayo aqale ngalabo athe uzaqala ngabo kulandele njengalokhu iscience sisho hayi ukuthi acine elandele okwepolitiki sebehlabana emahofisini bebodwa singaboni sebehlabana emahofisini ezani singaboni kakwenziwe konke kusegcekeni isizwe siphile.
Umnumzana Evidlela Ncube ngowenhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Lokhu sikudaba legciwane le-coronavirus ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi igciwane le-coronavirus lihlasele abantu abafika phose ikhulu 93 izolo labulala abane kuphela. Lokhu sokukhuphule inani lasebehlaselwe yileli gciwane selokhu laqhamuka nyakenye layafika kunkulungwane ezedlula ezintathu 3,500 labulala 1,400. Kusenjalo umphathintambo obona ngezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga utshele idalela ephalamende izolo ukuthi uhulumende uzakwamukela amajekiseni awukuvikela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngemva kwamaviki amabili sikhathi sonke ukwenzela ukuthi uhlelo lokuhlatshwa kwabantu abafika izigidi ezilichumi luqhubeke ngemfanelo. Uthe abezempilakahle okuyibo abahlatshwa kuqala abasoze bebanjwe ngamandla ukwenza lokhu ngakho bazazikhethela ukuthi bayafuna na umuthi lo kumbe hatshi. Ungezelele wathi imithi evela kwele China ikunkampani ye-Nat Farm eHarare lapho ezagcinwa endaweni eqandelelayo elesikhudumezi esiyi 2.8 degrees Celsius ingakasetshenziswa. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba lembuzo ebuzwe ngamalunga edalela ephalamende izolo sixoxe lomnumzana Peter Moyo omela iSouthern kuleli dale.
Sikhona nje namhlanje kuParliament lapha uVice President uMnumzana Chiwenga onguye uMinister weHealth ubekhuluma ngenyathelo eselithethe ngohulumende ekuthini khona abantu bayelatshwe. So ukhulume lokhu ngemva kokuba uMnumzana Bithi ebuzile uhambelana ngemithetho ukuthi khona ngomthetho ubheke sebefakile ukwenzela ukuthi khona sisekwazi ukuthi khona into leyo esiyenzayo kayisoze ifake abantu engozini. Njalo ibhajethi yangkhona ibilungisiwe yini njengoba kuthiwa khona eyinye imithi yangkhona ithengiwe. So ubuyile uMnumzana Chiwenga lapha echasisa inyathelo asebelithethe ngokuthi bazaye lapha abantu njani. Wawuqala ubekhuluma ngendaba yokuthi khona sokukhona umthetho oku-Medical Controls Act mayelana ngaleyi imithi esiyisebenzisa. So abantu beChina sebejwelethile nje banika abantu bemahhala imithi efika kuma-200,000 vaccine. So bazawelabe ukhulume wathi khona sizathengwa futhi eyinye imithi i-UK layizabe zisipha nabo-Russia ngale bazasipha njalo abantu bazayelatshwa in phases, phase 1, phase 2, phase 3 kusiya njalo. Qabisa abantu abawomosi 300,000 bonti khona bazanika ama-local authorities ukuthi banike abantu ezibhedlele khonapho akufoswa wonke kodwa ama-frontline workers bonke kuyakufuze bawunathe lo muthi. Yiko akukhulumayo la.
Njengamalunga edale lephalamende likwamukele njani lokho? Kube le mbuzo yini emninginingi njengoba abanye benganabasuthiseki ngokuthi uhlelo lolu luqhutshwa ngemfanelo?
Imbuzo ikhona eminingi yeminyade yeyipendula lapha endibuzwa nje ngabantu abathetsheneyo njengobazisi kuvithwa nenye imbuzo akaphenduli nathi ebesibuza. Abantu abaningi bapha into abayesabayo ngentshozo ngazisiyo lezi bathi le imithi leyi kakunathi uhulumende lamaprezidenti kaqale sibona ukuthi uyanatha ngoba lizasibulala le imithi. So abantu bayabe lokho besaba. So ama-MPs labo bayabuza ukuthi khona njengoba imithi leyi selike layihlola yini ukuthi khona imithi le ilungile ayina after effect yina zalimaza abantu yikho enye imibizo emuye imbuzo esiyibuzayo lokuthi wakwe ukuthi kona uhulumende usethiwe le imithi uyabenika abantu abanjani yiyo enye imibuzo ebuyileyo la kodwa hhayi ubephendula nje kuhle laye ebonisa abantu ukuthi kona kumi kanje kanje.
Lo ngumnumzana Peter Moyo omela iSouth Atone edalela eParliamente ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 ecingweni eseHarare. Ezitolo isiqalisile ukuqansa njalo ngemva kokuma ndawonye okwenyanga ezithile. Uhulumende uthi intengo ibingasakhweli ngoba wasungula umkambo wemali owabangela ukuthi imali yaphetheya ingathengiswa emkambo wensitha. Lokhu kwasekubangela ukungaqansi kwentengo. Kodwa kusukela kumaviki amabili adluleyo intengo ezitolo ikhanya isikhwela mahlayana. Kesizwe imbono yesakhamuzi sakobulawayo umnumzana Raymond Phiri ohlala esizinda.
Lokhu sekusethusile kakhulu thina abantu beZimbabwe. Njalo angikwazi ukuthi kumbe ikwehluleka kumbe ukwenzani ngoba indlela ekhwela ngayo ama prices yesethusa. Ungakhangelisisa imiholo yethu thina ayisahambelani lento engelo yama-commodities yena la khona ama-basics ama-cooking oil ozinkwala asisabakwanisi ngoba sekukhwelile kakhulu kodwa i-government izithulele.
Lokhu kugcizelelwe ngusomabhizimisi wakobulawayo umnumzana Edwin Dlovu othi intengo.
Mnumzana ungasela ukuthi intengo ezitolo ihamba njani? Sizwa kuthiwa isikhuphuka.
Ekhanya ikhuphuka ngeyokudla.
Intengo yempahla ezitolo ikhuphukile kakhulu ke igrocery okudliwayo. Kukhanya ke ikhwezwe ukuthi ke idola leZimbabwe lingabe liwile liqathaniswa ke ledola leMelika ngoba isitolo esikhulu ke siyihulisela kobulawa engene kusekuseni. Bathe bona ke idola leMelika ngalinye lilingana ke le 116 Zimbabwean dollar. Lanxa nje Reserve Bank lokhu sithi idola linye leMelika lilingana le 83 Zimbabwean dollar. Okuthi ukuthi ukwehla ke kwamandla kwedola la kuleli yikho sokubangele ukuthi ke intengo yempahla ke ikhwele ngoba ke hayi okudliwayo cooking oil othukela lokunye ukuthile intengo yakho iqansile kakhulu.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi osomabhizimusi yibo abayizihwaba befuna ukubamba ukulendima osekubangele ukuqansa kwentengo ezitolo.
Ngeviki edluleyo saxoxa ngokuthi imali yangaphandle isichiphile emsikeni. Ngakho kumele lezinto zichiphe ezitolo. Kodwa ngokukhwezwa kwamafutha emota, ukuhlukuluzwa okwenziwa laba abaletha impahla lokudla e-border e-Beitbridge, akungethutsi ukuthi izinto sezikhwela. Kanti vele siyazi osobhizinisi bethu abeZimbabwe laba vele ngokwabo bavele bayizihwaba. So akumangalisi ukuthi amafutha ekhwela nje labo bahle bazuze ithuba lokukhweza izinto lokudla ezitolo.
Uphiri uthi kukhanya abaphethe intambo zombuso sebehlulekile ukubusa okuqotho.
Ozesa laba abakhwela almost every week. Amanzi izindlu zikwelile endi wesethu sasibili lokhu ach nxa ukuthi sebehlulekile hayi kabavume nje ukuthi hayi thina sesihlulekile kodwa lani liyakwazi ukuthi khona uhulumende lo uhulumende wekani lo ofuna ukuthi khawulise abantu sokubuyela back to kunokwana wakukhona kunokwana wakudala ukuthi khona umuntu usemele ethwale mzima hasesithwele mzima sibi.
Ilunga lekomiti yebhanga lesizwe elireserve bank umnumzana Eddie Cross uthi kukhanya ukukhwela kwentengo ezitolo kubangelwa yibuhwaba njalo kuyakhathaza ngoba kungahambelani lenhlelo zikahulumende.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC. Yabo.
Okwamanje isikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi kulabo tshekisha abathathu abafileyo ngemva kokuba umgodi kade besemba khona igolide ugcwale amanzi bagalula ePingo Mine eMondorongezi. Leli phephandaba lithi labembi laba abazakali ukuthi bangaki ngoba kucatshangelwa ukuthi bengabe bekhona abanye abane abagalulileyo. Iphephandaba leChronicle lithi umhlabeleli uSoul Musaka obedume ngelokuthi Soldier Love kasekho. USoldier Love obeneminyaka engamachumi amathathu lanye 31 ubhubhele esibhedlela sembuya Dockers eHarare. Okuningi ngokubhubha kwakhe bekungakaziswa. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Bantu bakwaStudio 7 nengikhuluma ngokhuphe ngibuye Homestead. Yeah, hayi sayibona nje indaba esibiswe ngumnankagu ye-lockdown haphe futhi. Hayi khona kukulungile but akulunganga ngoba kakwanisi ukunika abantu ukudla. Kanika abantu ukudla ukuze abavalele abantu laba baze bathole ukudla. Sesizwile sibili indaba yamanje ekuseni sikhona. Kodwa abantu bayaphikisana, lokhu esiphikisana nje lathi sisemazweni ukuthi ngubani ozaqala ukuhlatshwa inje ekuseni. Nami ngithi ngubani ozaqala ukuhlatshwa inje ekuseni. Lalona la uthi sizabona ukuthi ngubani ozaqatha ukuhlaba inje ekuseni. Ya, yikho esikubonayo futhi ngangilo mbuzo lokho engisawubuza angiwutholi impendulo abamphendula. Ukuthi ungatest uthola le corona yahlatshwa or kumbeni uyahlatshwa uvikele ukuthi corona ingakungeni. Yikho lapha zange ngaphendulwa ukuthi odokotela zange bamphendule kuyo. So lokho ngikhona apho ukuthi ngilo mbuzo wami nalo ukuthi ngiphendule angazi umbe bazamphendula nini odokotela.
Yebo, yebo, TG7 linjani madoda. Hayi mina mfuna ukukhuluma labantu bakamthwakazi ukuthi kati bantu besintwini ukuthi lizikhokhele lehlulwa kwini lifuna ukukhokhelwa ngabantu lingalabo uhlobo lawo. Zenzeleni into yenu bantu bakithi lani libe ngabantu. Kati manje liyifunelani devolution nxa kuyukuthi lifuna ukukhokhelwa ngabantu bempumalanga. Lina ligcine lisithi sifuna i-devolution of power. Liyayenzani lina lifuna ukuthi libuswe ngabanye abantu? Ngabe kuthiwa lifuna ukuzibusa besizayizwisisa intweni yokuthi lifuna i-devolution of power. Besiya kudaya abantu bakamthokaziseke sukumile bama. Njengoba liyabe lokhu elifuna kutshona ukuthi chamisa. Alikwazi ukuthi kutshona. Kodwa kisintu liyasazi liyawazi zilamabizwe esintwini. Landelani kumbi bhethu likaZulu, kumbi zaphu, loba enye nje iphathi elingayenza lina abantu besintwini. Khanyelani oNcube. Oncube bayele lokhu uzele MDCN yakhe wagcine seginywe futhi nguchamisa. Lifuna ukwenzani kati bantu besintwini? Lithandelani kati ukukhokhelwa? Lana ke likhokhele ke libe ngamadoda. Lifuna ukube likhokhele kero katestita sifuna ukubuswa ngumfazi, asifuna ukubuswa ngumfazi. Ukhuphe kafuna ukukhokhelwa ngumuntu ongelabuhlobo layo. Uright okwedlula lini ziwula. Lifuna ukukhokhelwa ngamanye amadoda. Indaba lingazikhokheli lani ke libe ngamadoda njengamanye amadoda eMpumalanga. Lifuna ukuhlala likhokhelwa nje. Umuntu okhulumayo lenguncubo seHarare ePoefi. Mfuna ukuthi lani ke livuke libe ngamadoda. Mani vusani sukumisani umsila uyazi injingi ngahlala umsila uphansi so ilunywa ngezinye izinja ngokuthi yabili igwala ake liphakamisa umsila lani libe ngabantu. Hawu bantu besintini liyayangisa mani ngento yokukhokhelwa.
Ngibingelele ku Studio 7 basakazi bami abahle. Ngiyathemba ukuthi inkosi sangigcinile nonke ezarachisa uTungameli Ngomo lonke obathabile masuku ngalibala mpela ngaze liyophumila Umbuzo wami nginawo basakazi bami abahle ukuthi kanti eZimbabwe kungani diaspora vote ingabi khona, ngubani onqabayo ukuthi diaspora vote bekhona? Umbuzo wami nje okwanamhlanje ngibhekise lapho basakazi bami, mhlawumbe phendule nalo ugawule lo lo baba lo abathi ngugawule lo, uzenza ngcono ngithi uzenza ngcono lo baba lo. So indlela esihlupheka ngakhona philo kwamanye amazwe sibizwa ngamagama, hayi kunzima, kubuhlungu, kunzima, kubuhlungu. Siyababona South Africa bala ama diaspora vote, izizalwane zalaza eSouth Africa mangabe mhlambe kuvoto ziya register kulawo mazwe ezikuwo zivote ama vote account khona ngale beletha ama results. Kanti kungani eZimbabwe, ngubani oyalayo ukuthi idiaspora vote bekhona, ngoba siyidinga thina singabantwana baseZimbabwe. Ngiyabonga basakazi bami, ngiyabonga kakhulu, inkosi nenzele kahle.
Amachono basakazi beStudio 7, la wonke uZulu olalela umsakazo weStudio 7 lapha, likhuluma lo reason wadenga uH yena odabuka esigabeni saseGungwe eGwanda. Ngithanda ukubana ke ngihalalisele lesi Studio 7. Siyenza uyazi inhliziyo yami ngizidlala lephapha impela, ngokuba lapha kukhulunywa umusa, lapha kukhulunywa into ezimnandi, ngoba wonke amabandla ezombangazwe alethuba lokuthi akhulume lokhu abakufunayo phakathi nakomsakazo. Kwenza ukuthi abantwana beZimbabwe babambane. Nxa ufuna ukuzwa inews sibili, lalela kuStudio 7 uzizwa sibili isiqiniseko sezindaba. Ngiyacabanga ukuthi mina sekulabadoda vele ngisengiwazi ukuthi lawa ngaye badlaleli, lawa ngaye badlaleli, njalo nxa bekhona bayamela and ukukhetha intshantshu kuma political parties wonke nje. Akupho kubuya nje amadoda anyanyana, hayi kubuya amadoda sibili bezomela sibili bedefend ama parties abo. Uyazi uhlekelele uthi ya lapha kuqhatshiwe la. So ngithi mina hayi aluba singaphambili futhi sike sidinge abantu labo kuthiwa ngama MPs, sibadinge sibili, libaguduze lapha abakhona bazokhuluma, batsho ukuthi bona ezigabeni zabo kuma constituents abo kuyini abakwenzayo. Batsho sibili betshela umphakathi wonke, labantu bakwanisa ukuthi babatshele ukuthi a wena muntu wena uthi uyasimela kodwa lokho lalokho lalokho lokho esakutshelayo kulanto ehamba. Ngithemba leyo lingayenza intuthuko izaba khona. Siyabonga kakhulu sihlobo esithandekayo, anganike lingahlala linjalo lithuthukiseke ilizwe lethu ngokusakaza. Anganike lo msakazo weZBC ungafunda okukhulu i-method ye-journalism etshaywa lapho, lezi ikuzinga eliphezulu kakhulu. Siyabonga.
La ube kungamazwi enu Lina. Balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, idale le-House likhangelelwe ukuhlaziya udaba lwemali yokuphathisa isizwe ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19. Limali ethiwa yi-stimulus ingamadola afika phose amatrillioni amabili, $1.9 trillion. Imali le igoqela ezaphiwa imuli ngayinye ngayinye amadola angunkulungwane eyodwa lamakhulu amane, $1,400. Kodwa abebandla lama-Republicans bathi bafuna imali le ephiwa izimuli yehliswe kancane. Lokhu kwenzakala owayengumongameli umnumzana Donald Trump elokhu ethiwa ulamandla ebandleni lama-Republicans lanxa wathoniswa ngumthetho we-impeachment. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Jerry Thwala Jackson.
Ukungaphasha kamnumzana uTrump ngibona ngathi kuyimpumela engibona ngathi singathi ngesilungu phecelezi i-fair, ngoba angiboni kuliqiniso ukuthi umnumzana uTrump nguyena owabiza lama nabantu aboya bezokwenza ubudlangudlangu. Abantu bazenzela nje, ngakho ngeke sethese umuntu oyedwa ngezenzo zabantu abaningi kanjeyana ngoba bemlandele, kakutsho ukuthi izenzo zabo sokufanele kugconwe yena.
Abanye bathi inyathelo elithethwe lidale le-Senate leli liza pa isifundo kunkokheli ukubana ingenzi okwenziwa ngumongameli Trump. Ubona ngani kusebenzile yini lokho?
Ukubona kwami ngibona ukuthi mina akusebenzanga, ngisho ngoba abantu laba abezikhundleni eziphezulu noma benamacala kusobala ukuthi umuntu kenzanga kahle isikhathi esiningi kuba lezi zathu abeza nazo ezigcina zenze abantu laba nje bagcine bengajeziswanga ngezenzo zabo ngakho ngibona ngathi yibo bazabe bethusela khona kubonakala ngathi kukhona into abayenzayo kodwa ngibona ngathi laba bantu abayiziphatha manje esikhathini esiningi bahlala bephunyukile
lo ngumnumzana Jerry Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseOhio. Man Levi ingoma ethi Jesus Selassie I esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba uhulumende uthi umkhakha we-COVID-19 ololaka yiwo osubulele abantu abaningi eZimbabwe ugatsha lwezempila kahle luthi inani lababulawa ligciwane le-coronavirus lokhu lisehla. Izolo khona bane nje kuphela ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Silugqiba ke lapha uhlelo lothula namhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.